Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Esisebenza sisebandleni leMDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kowayengumholi wabahluleli umnumzana Lukhuma Laba. Okwenziwe ngumnumzana Lavmo Maduku.
So ulama capacities amaningi uyi leader ye political party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha. So uvunyela ukuthi akwenze lokho.
Omunye wamalunga eMDC owayevalelwe okweminyaka eyisithiyangalombili ejele wathola umkakhe esemukile labantwana. Kambe waphambanisa na
ngokwesintu la ngokosiko lomshado. Ma umuntu eshada lo muntu uthi ebuhleni lasebubini. Ma usithe bubini ubara izinto ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala umelaye.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakubulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Yona inkokheli yebandla leMDC Alliance ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi ayisoze isebenzise elinye ibizo elingayisiyo MDC Alliance. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba leDaily News ukuthi ibizo elithi MDC Alliance liyingxenye yeMDCT ngoba lasayinelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into esesikhulume saze satsha amazwi ngeyokuthi iMDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tswangirai owayengupresident weMDCT okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano weMDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla leMDCT. Ngakho khathesi ibandla leMDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni leMDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho kuzakwenzakala nxa kungavuka ukhetho kathesi. Nxa sesiya kukhetho olulandelayo sizangena siyiwo lowo mbutho weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu, njengokulobelana kwethu phansi. Akukho kuzatshintsha lokho, kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza isivumelwano sebevuka kusasa sebeze pulile bebodwa bengafuna ukulandela isisekelo sombuso. Ngoba lesi sivumelwano seMDC Alliance sabikwa saba isivumelwano laso esiza kwahlulelwa imithetho yelizwe leZimbabwe, iConstitution lamacourts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi, kwaze kwafika ekuthini kwasala kungasela mbuzo besengasela kwabangakulande court. Ngakho ke siyakhokhela lo mbutho MTC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokhu, selibazisile yini abe MDC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini, bona bayibone iphakamise umsi. ukuphila. I-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba uDouglas Munzolo ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
Kuhamba njani ekukhankaseni? Liyakhankasa kahle yini? Njalo kuyethembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa kodwa ikakhulu kade sibe sisaqina ngokwenza ama structures awe MDCT ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela ngeCongress ka-2014 kuze kufike manje. Ama structures ayiwo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho siphatheke ngakho kakhulu yomsebenzi esingawo. Ngizananzelela ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council oyiwo umbutho omkhulu weprovinsi yaseHarare okutshengisela ukuthi ama districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze iprovincial council. Lokho kuzalandelwa ke kusiwa kuma province wonke umachinery kumbe umchina wokugaya usekelo kuMDCT. Yizo istructures zeMDCT nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho ikokuqakathekileyo kathesi yikho esikwenzayo, sisenza nje le mkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota. Kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika bonke abantu besezikhundleni zabo ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwaye ngumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku. UMaduku ngumkhokheli webandla eliphikisayo eleNational Constitutional Assembly eleNCA. UMalaba wasuswa emsebenzini isinqumo sedalele High Court ngoba wayesenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa uMalaba ulwisana lesinqumo lesi esithi kumele abuyele emsebenzini okwenze aqatshe uMaduku ukuthi amele emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machobana Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Ngiyayibona le ndaba ukuthi abantu umhlawumbe bangani badidekile ukuthi kwenzakala njani lokho. Ekusoze sikunazelele ukuthi uProfessor Maduku uligqwetha ule law firm yakhe ungilecturer, so ulama capacities amaningi, uyi leader ye political party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba kwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho. Nje ufuze sikunazelele ukuthi amagqwetha ayalandwa ngabantu ama clients ezofuna usizo lwabo. So ngaleyo ndlela nxa kungela conflict wena uligqwetha uasesa indaba leyo ikhangeleyo, hayi uvunyela ukuthi umele umuntu. Angiboni ukuthi uProfessor Maduka ngabe phambanise ngapi. Ngiyazi ukuthi abantu abakujabuleli bacabanga ukuthi uncedisa i-old order ukuthi iqhubeke, kodwa eqinisweni lokho akwenza umsebenzi wobugqwetha.
Manje nxa kuyikuthi uligqwetha umele umuntu webandla elingayisola kwelo zombusazwe, akula yini lokhu okuthiwa i-conflict of interest ngesilungu? Ngoba umuntu nalowo ngaphandle komthethwandaba engxenye kwesinye isikhathi uyabuke wamuthi ulisela uyilokhu lalokhu, kodwa ubuso siyamela njalo edale. Ukubona njani lokhu?
Ayikho inkinga baba Chris Gande. Into eyenzakalayo lapha yikuthi kweze politiki siyazi sonke ukuthi kulokuphoselana amazwi amabi ngenxa yokuthi yona ivele njalo ipolitiki kobe sithi ingcolile. Kodwa nxa sokusiwa emthethweni, umthetho olendlela osebenza ngayo ulama principles, kulama rules, kulama legal precedents, kule ethics. So iethics ekuchoyo ukuthi umuntu ngeke umele kuphela nxa ule esithi conflict of interest le okhuluma ngayo kule indaba. As a lawyer ayikho I conflict of interest angabe elayo unless eke wamela the other side ephikisana lalo asemela kathesi, yikho kungaba le conflict khona. Kodwa kwamanje ngiyibona
khona kuyenzakala yini ukuthi umuntu athi ufuna ukumela wena ubone ukuthi engxenye ngwelinye ibandla eliphikisana lelakho wena wale.
Eqinisweni okwenzakalayo ukuthi uclient or iclient yiyo edinga igqwetha, not the other way round. Sizakhumbula ukuthi lo mnumzana uTenda Ebiti uke wala kakhulu lo governor we Reserve Bank uGideon Gono besasebenza engu finance minister omunye engu governor we Reserve Bank. Kodwa ke bevela kumabandla atshiyeneyo, kodwa uthe sokuphelile lokho wabuya wamela njalo. So lokhana okunye imsebenzi etshiyeneyo. So umuntu nxa ethe wakulanda ukuthi ummele kungela conflict, umthetho uthi ufuze ummele.
Lo ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi ecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, mthoko omuhle. Siyalinqusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka siqoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson elivikela i-COVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni West Studio 7.
Omunye wamalunga eMDC amabili ayivalelwe okweminyaka esithiyangalombili ejele wathola umkakhe engasekho endlini labantwana. Umnumzana Tungamira Imadzogere uthi ufike emzini wakhe wathola umkakhe esemukile. UMadzogere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ubelokhu ethandana lomkakhe, waze waveza imfanekiso yakhe elomkakhe ayithatha ngesikhathi esejele. Uthi umkakhe wemuka ekupheleni komnyaka odluleyo. Kambe waphambanisa na umkakhe ngoba wayeselinde iminyaka eyisithoba minembili kusigwebo seminyaka engamachumi amabili esasiphiwe umkakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Yebo, khona ukuthi nxa omunye sevalelwe jele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe jele osala phandle uyakwazi yini kumlinda omunye wakho kweminyaka engazifika amachumi amabili. Ngokwesintu langokosiko lomshado, ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithe bubini ubara ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaye ejele uzohlala umelaye. So nxa silandela izifungo zomshado, yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze jele lo munye selephandle oselephandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chada. Khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlambe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo, umkakhe azaphume impela mhlambe ngemva kweminyaka engamachumi amabili afike baphinde bafike baqhubeke ngomuzi wabo. Sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And ngafuthi singasibheka ma kungenzeka ukuthi owesifazane zane nguye owoshiweyo, abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo, ngoba ukubekezela vele sikwazi ukungabantu kungokwabantu besifazane. Angibona abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ebotshiwe kweminyaka yonke engaka, abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile. Kuyinto enzima njalo engavamanga. Kodwa kwabesifazane ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa esithe wavelelwa ukuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside. Abantu abazisebenzise impela izifungo zomshado ebuhleni lasebubini, ububi busuka sobukhona lapho-ke nxa sokusendaweni ezinjalo. Engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into esisuke zigoqelekile kunaphe ukuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma somuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi kumlinda njengomuntu wakhe khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka
nxa sikhangela udaba olufanayo sibona abantu abanjengabo Mandela labo wathe phenduka evele jele wathi umnuzi wakhe wagcina usuchithekile kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba babevele belakho kade kube ngabehlukanisa na
sakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamathuma amabili esentolongweni ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe lonkosikazi okunye ongibona ngani kuyimbangela yalokho ukuthi mhlambe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana omunye uzabe khangela umunye lo kade esejele mhlambe abuye ebheke lo akade phandle azivuza ukuthi kambe nalumuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungabi khona ukuthembana lapho njalo kwesinye isikhathi umuntu mayehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlambe ulesikhathi esinengi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlamba acawe ngisele izinqoma zithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka khona engokwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke
uNkosazana Victrice Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Leli linani eliphezulu nxa kuqathaniswa lamalanga asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamashumi amane lasithoba munwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine 4489 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje, ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi isigilamkhuba isaziwayo uMusafare Mupananga weqembu lezikliwi elikhokhelwa nguMusa Taj Abdul udutshulwe ngamapholisa eHarare izolo walimala. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ugatsha lwezemali lwalondoloza imali engamabhiliyoni ayithoba munwemunye 9.8 billion ngomnyaka osanda kwedlula. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ingelele Studio 7. Hayi, bantu bakithi, namoshi isikhathi. Mina kwami umbono bantu bakithi, when it comes to indaba zama-campaign la ma-vote manje ka-2023. Anakwela msayidi noma kungawina yiphi iphathi engasozano. Mina lesiyo nje ngitshela abantu bakithi ukuthi noma yiphi iphathi kodwa engasozano asinandaba nayo. So lokhu akusingatshintsha nje impahla le esayigqoka ngoba bo-18 bantu batengcolile ezanu-PF. Thole nje enye iphathi nje. Bantu kamthwakazi noma ngaba umthwakazi noma kungaba MDC Alliance, right? MDC chile zano into e-1. Sengenelani lakho lokho. Konke phatlo ko mafiki izolo sokuningi thumane sikwazi ukuthi uyadingani kuzosidisturb. Cela nje ukuthi abantu nje beZimbabwe siyapha kuba ngothathekile nezilandele into singayalo uyapi. Isikhathi sonke lawo abantu abayifufu la maphati bebehlaleleni bengavula maphati. Sevula maphati ngokulanda ukhetho. Bonisa ngani ngabathengisa sento singayithemba so bathemba after ukhetho ka 2023. Siyathi iminyaka yonke le besikhampena besihamba le mthwakazi le MDC alliance. Yomaphati labantu abahluphekile behlupha izaro bebotho besenza bephuma nje bengena manje bephuma. Imthwakazi le MDC alliance. Yesu zaziyo thina ukuthi izadisilwe lesikhathi sonke lesi. Abantu bakithi bengathi ngothathekile. Uma fika izolo sefika sokuthiwa kusokuyo sokuzasondela ekhetho la sefika kusiyenzeleni singumphakathi sikwazi lokuthi kakasebenzi nomphakathi. Abantu bengathatheki bevotela amaphati abangazi abangakabona lokuthi amingani akhuluma ngani. Baningi kulabo duma kulabo bani maningi kakhulu amaphati asengene especially kwelethu lemathebeland semaningi kakhulu. Ngicela nje abantu bakithi ukuthi bangaphangulandela into abangayaziyo. Asikazi bhala amaphati ayaphi. Athi abathengisi kuba angamaphati aqondile empela afuna ukusilwela na. Azosebenza lathi after ukhetho sesiyaqala ukubona ukuthi aright na ngaleso sikhathi. Kodwa into engagqugquzela abantu bakithi asiphumeni kuzano le MDCT. MDCT lezanga ngeke wabele nje singakuvoteli lokhuya. Nanga amaphati ayi-2 asilwelile isikhathi sonke lesi. Siyase sibone into ami njani. Singarobe singabothathekile ngoba sohlala sihlupheke impilo sonke. Sohlala sigcwele emazweni masingaba singacabangeli thina. Kumele simeke show ukuthi vele iparty lezi siyayikhipha mpela izano siyayikhipha. Ngiyabona.
Vikelele ku-Studio 7 ontuka belinkobo. Sangazibonke baka-Studio 7 okhuluma umdawini lapha etsholotsho kwesikhathi atekulu isigaba. Ye, labi ngithi ngibeke ke sisebathini khona lapha eMzansi njengoba ngisemzansi. Ngiqale khona lapha eMzansi ngikhompere iSouth Africa leZimbabwe. Okwenzakala ku-Health Department yalapha eSouth Africa uzwele imkhize njengoba nje esenkingeni ukuthi mhlawumbe engagcina la ephelelwe umsebenzi njengwalo owalekwa laseZimbabwe la sagcina exoshiwe. Kodwa kungabi khona into eyenzakalayo. Ohophi welishi ntono abayibo aba-expose leyo corruption bagcina sebevalelwe. Kodwa ke nhlanhla lapha eSouth Africa vele ngoba i-corruption yonke indawo i-expose izintatheli. Kodwa ezinye zezigcina sezisenkingeni seziboshwa. Kodwa lapha eMzansi sibona ngathi akwamanje izintatheli azikabi phansi kwengcindezelo endaka azibotshwa. Ngoba ekhaya ukuthi engakhuluma iqiniso uyabotshwa uyangena nje. So siyibhekile ngabehlabo vuka ukuthi yona iyaqhuba ihambe njani ngoba i-ANC layo vele ngathi if uhambe nyayo lwezalo ayikayibambi kahle indaba ye-corruption ukuthi sibone impela iminista ingena ejele igqoka ama-overosa yellow. Hhayi ukuthi sigcine sesibone iy'ntatheli sezizwe eziyabe zikhulume iqiniso ukuthi hey lapha kuyawonakala sesizwe ezibotshwayo. Hhayi sibhekile ngabehlabo vula indaba yona iyaphelela kubi lapha eMzansi kumbe izafana le yakhona lezimu opolishi bebe abayiwo bagcina sebeyiboshele indaba ngoba bekhuluma iqiniso. Boye khona lapho labi isihlobo sami.
Sanibonani bantu bagijile njani ngezindawo ngezindawo. Hhayi mina ngiyamangala ngempela ukuthi ngabazali babo bani abathona bebuthanela umnankagwa bethi president. Umuntu oyenza ubandlululo ongaka kumbe abantu bakhithi kababoni imidlwane layo izibe ngcono ngelilanga iyazithungulula ibona. Imidlwane iyaze ithungulule ibone kula bantu bakhithi abemathebeleleni la. Abathona bethona bebuthanela umnankagwa manje abantu babo abala ama-passport bahamba ngegaga emathebeleleni yonke. Akula mtolo le passport imali ziyadliwa kakhula msebenzi abasebenzi ezindaweni zakibo khona ngapho ezibhedlela emehlweni abo ezibhedlela ngamashona ezikolo ngamashona yonke indawo ngamashona. Kodwa bona ababhizi batshona bebuthanela umnankagwa abantu babo bayahlupheka bayabulawa egoli ngakho. Kodwa bakhona abantu abatshona bebuthanela umnankagwa bethi president mina sizwa abantu bekhala umnankagwa kodwa abantu bakhithi lokuthi ongawabulileleyo mna angazi kumbe idlala kumbe isikolo ukuthi ungathola ukuthalela umnankagwa mpela ukuthi ngupresident ngapha abantu bakhala ngendlela balala bengadlanga balala bephuza amanzi abantu ababukabasebenzi bafundisa abantwana bethengisa izinkomo izibaya zivalwe. Uzothi president umbhekile ukuthi ngumuntu owaqeda abantu bakini isitha sakho. Kodwa nxa kusiya kuthi izisu abantu ngangcono bedle mhlabane dani ukuthi khona bedlele umnankagwa emganwini. Kambeni umuntu wabulala abantu akangaka ngesikhathi sempi uhleka la enjani?
Salibonani mthwakazi omuhle, salibonani basakazi bethu abasilethela indaba ilanga ukuphuma kwalo nokutshona kwalo. Hawu siyalithokozela, hawu Gibbs Dube mkhulu lapho, siyabingelela oPrince Gandhi lapho, hawu omamhlanga siyalibingelela. Ekusikhalisayo kakhulu kutshontshwa kwelitshe lisebhalagwe. Hawu lingazihluphi bantu bakithi, kambe ilitshe beku yini kunabantu abangaphansi kwalo ababulawa balahlelwa phakathi emgodini njengezinja. Kutshengisa uhulumeni wethu ukuthi akasizweli noma sinenyembezi noma ezama nokusiqilibezela ethi hayi kuyalungiswa sesifake ilitshe liyatshontshwa. aqeda athule du ungathi akwenzakalanga lutho njengalokho akwenza makubulawa abantu kodwa abantu besindebene nebazabulawa kuze kube nini abanye sesabanye babulawa balahlela emgodini abanye baqoshwe emakhaya basihlele emagangeni nje uhulumeni wethu government wethu owe freedom ugovernment wethu omele nga uwenza ngcono kulo government ka Smith ongelandaba nokuthi abantu bezimbabwe bagcwele ngaphandle kwamazwe oyazi noma ungahamba liphi lizwe alikho ilizwe elingalamuntu waseZimbabwe okungajabulisiyo kodwa yena ujabulile ukuthi hayi usele labantu bakhe abamsupportayo kuphela okhulumayo engu Ambrose esigodini sikaBhango induna eCrossroads ePlanti ngikhuluma nje ngesegoli kungizwisa ubuhlungu ukuthi sikhulele egangeni wena wabona abafana bakhulele emlageni uhulumeni wethu engenandaba owakhethwa kwathiwa independence eZimbabwe is free how can you be free abantu bakho begcwele ilizwe umhlaba wonke bethe chithisaka awukubala ukuthanda UK every continent has got eZimbabwe but the government has got nothing to do with it akanandaba nakujabulele nje ukuthi as long as Zimbabwe sele nabantu bezani sokufanele ukuthi alube Zimbabwe yachitshwa kuthiwe izano land mhlawumbe kungenzeka kube ngcono kubo kubajabulisi lokho kubuhlungu kabi ngizwe ngizubuhlungu uma kukhuluma ubaba wesindebeleni okuthiwa ngu ugawule osendaweni yasetsholotsho la okwakuhlinzwa khona abantu kukhishwa abantwana khona eziswini kodwa nkosi yami umuze bangumsindo mpela ethi hayi ugovernment akafuni kubuya abantu abangasisupportiyo kambe sekungathiwa ulenhloli kunabantu abazohlola ukuthi ukhethe lokhululekile kulethwa ama-supporters ezana kuphela bazokhulumana angithi bazokhuluma lokho abakusupportayo ukuthi abantu babulawe hawu kodwa ngiyakhala ngezwe lakithi bakithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika lanxa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisehla endaweni eziningi zakwele Melika isigaba seFlorida sibikwa sibe lenani eliphezulu kuviki yona lesanda kwedlula ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa leli gciwane lehle ngesilinganiso sokungamachumi amabili lasithoba minembili ekhulwini 28% kunyanga esanda kwedlula kodwa ngasikhathi sinye isigaba seFlorida sibe lenani elikhuphuke ngokuyisilinganiso sokulichumilane 14%. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Umumo ubumubi ngapha kanti abantu abaningi bebehlaselwe umkhuhlane lo kwaze kwavalwa indawo eziningi kwavalwa imisebenzi kwavalwa izikolo bekunzima sibili. Kodwa hayi sokusiba ngcono sokusiba lokumehluko ngoba indawo sezivulwa ende bayakhuluma abadala kanye izinto zizatshintsha ukhanya abantu sibili bakhuthele bahlaba sibili bahlaba ende into enhle kakhulu ukuthi kabalahlanga amamask ukuthi bahle bakuchiye konke kwamamask lokho ngokuthi sebehlabile angeke ngisho ukuthi bonke abantu sebehlabile kodwa bona abaningi lami bembabona hayi kanye sibili bakhuthele bafuna ukuthi into lidlule. Umumu umubi ngapha endaweni yeCalifornia bebebaningi kakhulu abantu abade bebanjwe umkhuhlane lo kwavalwa izindawo zokusebenza kwavalwa izikolo njengazo zonke nje indawo umhlaba wonke nje kodwa sokusiba ngcono indawo eziningi sezivulwa abantu sebehlaba
kathesi ngasikhangele kulodaba lolu lokuhlatshwa injection baningini abantu kade bekhanya besiyahlaba siyazi ukuthi lokho liqhubekela phambili lolu hlelo kodwa kuyini okubonileyo ngokuhlatshwa kwabantu lapha
hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba into yokhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngapi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka bangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka bangene ngale ntshonalanga. Kodwa hayi abantu bakhanya sili bakhuthele bayahamba, njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask ayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okula abantu abaningi kumele aqabele mask. So kukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bayazwisisa.
Hallo ke ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwayengumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Lavmo Maduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele-NCA. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.